lingani lithola njani izulu kandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane siqoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabonga.
Ya, ungasitshela mama ngendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani. Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba njani.
Kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi ngoba abantu bengafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Le into yeke yaduma kudala sibili especially lapho abantu basafika. Ye, babantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi. Abantu abaningi abanye ngathiwathi ngakhuluma ngamaZimbabweans obesithi really ukuthi uhlanganisa amaZimbabweans anye babuthi othi amaZimbabweans amaZimbabweans asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana lamaZimbabweans abakukwanisi ngoba kusafika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi lo ngubani simbonile lapha kala maphepha sebantu bese bethengisana.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso bele nhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona. Kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala. But esikuthi uthi abantu bethembeke. Abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye bababitshela kwezinhlangano. Abantu bakhuluma ukuthi engxenye abantu babechayela imali eziningi. Then umuntu owabe ele mali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu. Bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo kubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo sibili. Ngoba ngiyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya. Abantu bebethathi imfanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenza wena lokhu uthumela imali but ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England uyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda abantu basebenza gadalala bethi ngangithi ngincedisekhaya kumbe ngithi ngizikhuphuze ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya but ukuthi ngale bakuhleli imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba liphilile. Ningalala nela, ngiyabonga.
Lo ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo lilayo.